kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 19 Ntulikazi 2022 uPrexit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yamafutha ezimoto yehlile ngamasenta kwelemelika isithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, lamhlanje. Sokuqhamuka udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital UBH. Isiphatha amandla sebandla lemthwakazi Republic Party nomzana Mudenda Chilungu ukuthi amabandla amaningi abalisa elibusayo lele-CCC awanakekeli isigaba semandibeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti awemelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, lamhlanje. Ilitha yepetulu yehle isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.70. Kuthi idiesel yona yehle isuka ku-$1.86 yaya ku-$1.80. Ngeviki edluleyo lintengo yehle ngamasenti amabili. Kusenjalo ibhanga elikhulu lelizwe namhla lithule umniningwane ephathelane lokuthengwa kwe-coin legolide eliza kwethulwa nguhulumende ngolwesihlanu. I-Reserve Bank of Zimbabwe ithi injongo yale i-coin yokuthi abantu bagcine uhlonzi lwemali yawo njengoba idola leZimbabwe ligugudeka njalo nje. Leli bhanga lithi leli coin lizathengiswa ngedola lakwamanye amazwe kanye lelakuleli. Kanti lo olithengileyo kumele aveze isithupha lobufakazi bekheli yalapho ahlala khona. Lithi njalo umuntu uyazikhethela ukuthi uyazigcinela yini leli khoyini kumbe uyaligcinisa ibhanga. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo. Waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokwehla kwentengo yamafutha.
Xa sikhangela ukwehla kwamafutha isikhathi esidlulileyo akutsho ukuthi intengo yezinto iza kwehla. Kutsho ukuthi indlela izinto kade zikhwela ngayo yiyo engatshintsha. Besibona ngokuthi nxa amafutha ekhwela ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, kumbe ngeviki ngeviki, kumbe ngenyanga ngenyanga, lama prices lawo alandela ke ukukhuphuka kwamafutha. Kodwa nxa kuyikuthi amafutha ayehla, kutsho ke ukuthi intengo ingala isendaweni lapha ebikhona okwamanje. Kutsho nje ukuthi ingxenye ukukhuphuka kwezinto yikho esingathi sokulobubelo. Into enhle okumangalisayo ke ukubona intengo yamafutha isehla, ngoba kutsho ukuthi i-rate in which ama-prices ezinto akhwela ngayo aseza kuma. So kuyajabulisa nxa sibona loba kungamasenti amabili kumbe amathathu mbe yodwa, kodwa kungabe kujeliselela nje ukuthi kungaba le-stabilization kundaba yentengo. Kodwa kutsho ukuthi sesiphumile kunkinga ekade vele siyikhangele.
Kodwa libona kusiba lokuzinza elikhuluma ngakho yini baba Moyo, ngoba sihlezi sisizwa likhala njalo lisithi osomabhizimusi abaningi sebengamagovu.
Inkinga ekhona yikuthi esingathi ngokubangela intengo kasomafutha kuphela. Indaba esiyibiza sithi yi-exchange rate, kumbe okutholakala khona imali yangaphandle kwamazwe njengoba abantu bayithola ke emfika omnyama. So nxa singathi kuba lobubelo nxa kuyikuthi amafutha ayakhwela, kodwa kukhona ke okunye abamosomabhizinisi abangakusebenzisa ukuze bebe belokhu bekhuphula phela intengo yezinto. Indaba ye-exchange rate ibona ingakachinji iloke ikhwela ngesuku. So loba nje sithi kuse ukuthi kule stabilization ngapha emafutheni kodwa aluba le stabilization iyatholakala njalo nje laku exchange rate aluba kuba nobukelo.
Sibone njalo uhulumende namuhla esethula imininingwane ye coin eligolide lelathi lizathengiselwa abantu abafuna ukugcina uhlonzi lwemali. Libona lisebenza kuhle yini lelo coin impela abantu belamukela bezwisisa ukuthi lisebenza njani?
Nxa sikhangela kumbe sikhuluma loZulu ama-members bezisebenzi kunhlanganiso esibamelelayo abaningi ke kabala singathi information eneleyo ukuthi ke indaba le yama-coin izanceda ngaphi. Sibona engani kuthiwa khona kube izisebenzi zibona engani indaba yama-coin leyi kayibuyelanga izisebenzi ngoba phela balutshwana kuzisebenzi abazafinyelela ukuthi bayathenge ke lawo ama-coin. Asiboni ke lamaganyane ezakwekela ke ukuthenga ama-coins bewagcine babuye njalo bethenge laleyo mali eyangaphandle kwamazwe bezigcinele bona. Sibona ngani akula mthetho nje ozagwalisa ukuthi bagcine konke kokubili ama-coins babuye begcine le mali ingabhodi efikeni kuthi abangabayanga abanjengathi sebeyiswela ngaledini yamabhenki beyiswela le mali eyangaphandle kwamazwe.
Umnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, i-UBH. Lokhu kuvele encwadini elotshwe ngesinye seziphathamandla zalesi sibhedlela uDokotela Trust Mshawarima ethi abafuna ukuhlinzwa sokumele bazithengele ijekiseni lokulalisa ngoba selisilela esibhedlela lesi. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eWobulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esiwobulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi sebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Sibone i-United Bulawayo Hospital ibhale incwadi ukuthi abagulayo bazithengele imithi yokuthi isebenziswe theater. Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
So it is a standard policy ukuthi if there is no, you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public hearings.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi amaphilisi lamajekiseni esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital uthi lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla seUnited Bulawayo Hospital. Inengi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni enkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka 2008 lapho izigulane bese zizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Kusenjalo umbukiso we Mine Entra uyaqala kusasa koBulawayo njalo amalungiselelo akhona asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uyakuchaza lokho.
Konke sokume ngomumo ngaphandle kokuqala kwe Mine Entra kusasa ngolwesithathu mhlazi majumi mabili kuyonale inyanga kaNtulikazi. Ngikhuluma nginje ababukisa bavela kumagumbi amane elizwe bamadasa baletha izinto zabo abazabe zibukisa, ingabe imishina emikhulu, ingabe izimoto abazithengisayo, ingabe ngama-services abazabe bewabukisa kulumbukiso omkhulu owe-mining engineering ne-transport sectors. Lokhu kwenzakala ngemva kokungabikho kwalumbukiso okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa lubhubhane lwe-COVID-19. Abamahotela labo bayafakaza ukuthi izethekele ezivela ezindaweni ezingaphandle kwaboBulawayo seziqalisile ukufika zigcwalisa amahotela. Sasa ke ntambama sile welcome cocktail ezabe isenzakala khonapha eZimbabwe International Exhibition Center kulapha abanxusiweyo ngolwesine. Sile Mine Entra Conference ile official opening eqala ngo-8:30 ekuseni. Umongameli wakuleli uDokotela uED Mnangagwa uzabe eyivula ngokusemthethweni iMine Entra kuleyo conference. Ngolwesine sizabe sile i-charity golf challenge eBulawayo Golf Club kulabo abathanda ukudlalayo umdlalo wegalufa bangafika eBulawayo Golf Club. Emini kusukisela ngo-2 sizabe sile explore the beauty of Bulawayo City Tour kulabo abathanda ukukhwabitha indawo ezinhle zakoBulawayo abangazaziyo ikakhulu izethekeli zethu. Siyakhuthazwa kulabo abafisayo ukuthi babe kuthiwa leyo babe bese Cock Fountain ngo-2:00 emini.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Ufisa ukubuya kuyenze kanje kulula kakhulu. Ka-register kuwebsite yethu ethi www.zitf.co.zw kumbe njalo abuye nawo ngokwakhe mathupha azothatha i-business invitation ticket azayisebenzisa ukungena ku-exhibition center engabhadalanga lutho. Siyancusa ngobuningi benu osomabhizinisi abakhulu, osomabhizinisi abancane abasafufusa abakwi-industry le e-mining engineering kumbe i-transportation abafisa ukufunda ukwabelana ulwazi ukuzwisisa ngezinto ezijiyeneyo ezikwi-industry ukuthi beze ngobuningi. I-Mine Entra ubuhle bayo ukuthi iletha abantu abajiyeneyo, iletha abathengayo, iletha abathengisayo, iletha ama-policy makers ngoba nxa umongameli esiza wansuku bathi ungameli wengatsha zikahulumente ezijiyeneyo bezokwabela ulwazi uzulu abantu abakuleyo industry. So sinanzelela ukuthi i-mining industry ilomgomo wayo ukufinyelela ku $12 billion industry ngo 2023. So sithanda ukuthi khona sicwayisise ukuthi khona sebengapi kulo mgomo. Ababukisi abadlula ikhulu namachuma isithupa sike 160 sebebhalisile ukuthi bazabe bephatheka kulumbukiso. Leli nani ligoqela ababili abavela eChina le South Africa. So hayi uZulu yakhuthaza ukuthi khona azebuka lokho esikulethelwe ngababukisi bethu.
Umbukiso owe Mine Entra umanyanisa abakulumsebenzi laba mankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe Mine Entra kobulawayo ngolwesine oqala mhla ka 20 Ntulikazi usiyaphela mhla ka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abenza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, China le South Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa ku Mine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheni ele retake. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Uhulumende uthi uyathokoza ngendlela ibhizimusi lezokwemba eliqhuba ngakhona ibhizimusi ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zikahulumende zithi kazemukeli isilinganiso seholo esengezelelwe ngaso umqhatshi sokuphethwe kabili ngedola leZimbabwe i-100%. Iningi lezisebenzi zikahulumende labakhulume lomsakazo bathi limali lithole leli holo emabhanga namhlanje, kodwa ngenxa yokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe bathole iholo eliphansi kulalelinyanga edluleyo. Ababalisi ngabanye babathole iholo labo namhlanje beyikhala ngokuthi kalincedi lutho. Asizweni abanye babo abakhulume leStudio 7.
Hayi, isalari leyo incane kakhulu sibili, ayikwani lutho. Ihliphele kuseni sageza ngingakabophi lethayi, ngingakadli le porridge. Something has to be done. Challenge ukuthi thina ma-teachers we are sell outs. Abanye we need unnecessary favors at work, but awusoze kusincede ngalutho. It won't improve our situation. Yikho kuzasinzimela ukuthi si-fix situation there. We have to be united in order to fix this situation.
Uhulumende lo uyasithethisa and kathesi useprovile ukuthi thina vele singabantu aba-useless ngokuyimadlanyana khonokho asinike khona. Nanjengami ngizitholele 50,000 which is equivalent to 50 US. I'm paying rent 120 US and ngilo mntwana kathesi obhalayo i-olive. Imali ayikwani even exam fee, ayikwani rent, ayikwani kudla. I'm teaching here nkayi. Imali nje ukuthi ngisuke apha ngihambe ekhaya lapho engizalwa khona. It's not even enough, uma isikolo zingavalwa. So esh, aha. Angazi treatment, ayibe serious. Ngcono amanesi bona befundise. I think that's better.
Mina inhliziyo yami ikuhlungu ukuthi ama-media platforms amaningi ayagcwala ukuthi ama-teachers athola i-increment. Only to find out ukuthi increment yona leyo it's actually leaving you worse than kustage lapho kade ukhona. Akula into eza kuncedisa ngayo. Ungakhangeli i-rate uzananzela ukuthi increment yona le vele imali yesiholi leyo incane kule yona le kade sibili sihola. So increment le vele ayingenzelanga lutho. Waste myself being a single parent. Vele ama responsibility ama maningi. Ngakhangela isalary le vele akula lapha engizafika khona. I'm already incapacitated as it is.
Lawo ngabanye bababalisi abakhulumele Studio 7 bekhala ngeholo eliphansi abalitholileyo linyanga lanxa bengezelelwe ngesilinganiso sokuphethwe kabili. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connections khangela udubo olubhekane labasakhulayo lokuswela imisebenzi ngalezi zikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Uzulu usola inkulumo yesinye seziphathamandla zezanu PF umnumzana Abdon Mshayanyika ongubishopu ebandleni lenkonzo yehapa kuku Apostolic Faith Mission. Umashayanyika uthi akekho ungambopha ngoba eyizanu PF ngokwayo. Umfanekiso kuwevidiyo kamshayanyika esitsho lawo mazwi kukutshotshozelana labezanu PF ukuthi babulale umkhokheli webandla ele-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Jamisa iyabhoda ezinkundleni zebulenjini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekubotshwe abambalwa abamabandla aphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende awe-CCC omnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole abetheswa umlando wokutshotshozela udlakela esililweni somunye wamalunga aleli bandla owatholakala efile uMo Blessing Ali. Ababili laba ndawonye labanye abalichumi lantathu sebehlale entolongweni kwesikhathi esedlula inyanga icala labo lingathoniswa. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi balethemba lokuba izokhangelisiswa ngabomthetho linkulumo kamashayanyika.
Thina njenge-CCC kosikhulumisana labo emapolisa kubana silungisise indaba ke ye-violence ngenxathi asikhangelelanga ukubana ke kubeke labantu abathi bona bangaphezulu komthetho inxa yokubana ikakhulu nxa sisiya kukhetho asonto sizayivumela ukubana umuntu ke beyisigilamkhuba ehambe ke engabanjwanga ngamapolisa njalo kungathonisiswa ngendaba yakhe. So le indaba esizayiphesuwa and asoze samchiya inxa yokuthi thina singama-citizens silalilungelo ukubana simthathe simkhambise ke emapoliseni.
Abanengi abagoqela ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono bayayisola linkulumo besithi ayilunganga.
Kutshengisela ukuthi yona iZANU PF yakhuthaza abantu bayo ukuthi bebe yizigilamkhuba lezigebenga beyethusela abantu njalo bebefuna ukubalimaza ngokuthi ngamalunga eZANU PF njalo kasozabotshwe. Kutshengisela njalo ukuthi wona amapolisa lamadala emthethwandaba akalawo amandla okukhangela ukuthi bengakwanisa ukubamba abantu beZANU PF ngoba babuswa iZANU PF abakho independent abakwanisa ukuzimela bona benza imisebenzi yabo leyo ebhalwe emthethweni.
Okukhulunywa nguMashayanyika ukuthi ngeke yabotshwe ngoba engumuntu weZANU PF umkhono uthi yinto eyangisayo kakhulu.
Njalo utshengisele ukuthi iZANU PF yona isizifake ekhoneni isizifake kubandla elinzima lokuthi iqhubekele phambili busilizwe ngoba akukho abantu abangafuni ukubuswa izigebenga lezigilamkhuba ongapheliyo. So sikhangelele ukuthi abantu abaningi bazathi hayi kubuya u-2023 bazobevotela iZANU PF bazavotela yona i-opposition njalo sibone ukuthi opposition ingawina. Abantu abanjengabo Mashayanyika bazakangena emajele ngoba beyizigilamkhuba lezigebenga.
Lumsakazo uxhumane lesikhulumeli samapolisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ukuzwa icele labo wathi kumele kube yisikhulumeli samapolisa esigabeni senkabazwe lapho okwenzakala khona lesi sehlakalo u-inspector Emmanuel Mahoko. Asisanelisanga ukuthola njalo okuvelela ebandleni labezanu PF ukuzwa icele labo kulolu daba njengoba ubelokhu engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo phezu kwalo. Umqondisi kwezokukhulumisana lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Thafazi Wamgwadi emhlanganweni labalandeli bezanu PF owenzelwa endaweni yezintaba zeRampopo etholakala phansi kukanduna Maphirabana esigabeni seMperengwa North, uMashayanyika wakubeka sobala ukuthi kumele abulawe uchamisa labalandeli bakhe be-TRPC njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko lapho abathengisi babebulawa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singekehlukani isihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intengo yamafutha ezimoto yehlile ngamasenti akwelimelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Praxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.